Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 26 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla lesisi umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMpalakazi.
I think kuyamele sibone ukuthi abantu bathini yibo bazasitshela ukuthi senze.
Kambe ngubani ozela umongameli Emmerson Mnangagwa kubandla lezanu PF lakuhulumende ngomnyaka ka-2028?
Ye, kunzima ukutsho straight away ukuthi uthi hayi lwana nguye ongathatha, kodwa andiba le constitution yabo le structure ngivuma kwabo ukuthi upresident ngubani, abasekeli bakhe ngobani.
Izolo kube le micimbi yokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso zenotho ama-sanctions. Iphathise ngani le micimbi?
Ukubuthana sikwenzile okwakhathesi, sibuthanele ukuthi kungabe kwakufakayo lokho kuyinto kungekho emthethweni, kungaphuma yini kumbe bangakukhipha yini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla lesisi umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMpalakazi. UChamisa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ukhetho lwama-by-elections alukho emthethweni ngoba lwenziwe kulandela incwadi yalotshwa ngumuntu ongelamvumo yokuxotsha amalunga ebandla lakhe. Ozithi ngunobhala jikelele webandla lesisi umnumzana Sengezo Chabangu wabangela ukuxotshwa kwamalunga ebandla lesisi awedalele parlamente alichumi lanhlanu 15, amasenetha ayithoba munwe munye 9, lamakansila alichumi lasikhombisa 17. Kodwa ilunga ledale le parlamente ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Matson Hlalo olilunga ledale lamanenekazi. Sambuza ukuthi lolu daba luzahamba njani, wathi yena bazalufaka emphakathini. Ke sizwe okunengi ngengxoxo esiyenzelaye.
Yonke into kanti engabi senzakala econcern abantu kumele iye ebantwini. And as a result, I think kuyamele sibone ukuthi abantu bathini yibo bazasitshela ukuthi senze.
Lo-ke ngumnumzana Matson Hlalo, ilunga ledale lamanene lamanenekazi ebandla lesisi elithiwa The Elders. Siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Gifties Ostalos Siziba, yena othi uhulumende usebenzisa indlela zonke ukuncindezela ibandla lesisi ngoba lanqoba kukhetho olwedluleyo.
Thina sihlangana lendubo esilazo kwele Zimbabwe ngemva kokhetho elwatshontshwa yi-ZANU-PF oluka August 2023. I-ZANU-PF ilokwethuka kakhulu ngendaba yokubana ke abavotelwanga ngabantu, yikubona ke behamba they are punishing everyone. Akusela mthetho eZimbabwe basically sokususpend i-constitution kwele Zimbabwe ngenxa yokubana amalungelo abantu kasahlonitshwa, ama-activists are being targeted, ama-members of parliament liyakwazi right now kulabantu abakhishwa 14 ama-member of parliament abavotelwa ngabantu abakhishwa yi-ZANU-PF sebenza labanye ke iyabakhethayo kwele Zimbabwe. Njalo ungakhangela ke konke ke ukudepriva kwamalungelo abantu, ama-youth, ama-activists, abantu ababekhankasa emaphandleni, konke lokhu kuyi-scheme sezane zama ukupanisha uzulu weZimbabwe ngenxa yokuthi bakhetha inguquko abakhetha nge-ZANU-PF. Akula muntu ongathi winile ehlamukela abantu abamvotelayo ebatshaya ebalimaza. Indaba yokubana siyakhilizwe thuthukisilizwe i-ZANU-PF ikhetha ukulimaza abantu, uChidakwa uthagethwe ngenxa yokubana ngomunye wabantu abamela ke ilunga le-TCCC emavu ukula seZimbabwe so ikulubona ke bethumela abanye ababe bembambe enjalo siyakwazi ukuthi emapoliseni indaba ivuliwe and we expect ukuthi amapolisa check up that issue ngenxa yokubana ke uhambe emapoliseni ubhalwe le report we expect kube le investigation ukwenzela ukuthi kungabi ke leZimbabwe ke elapho ukuthi abantu balimaza lokubulala abantu umthetho ungalandeli.
Alo ke ngumnumzana Gift Ostalo sesiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi CC. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebuse okwamahlandla amabili okutsho ukuthi ngomnyaka ka-2028 kuzamele adedele emuva kungene omunye umkhokheli njengalokho okuthiwo isekelo sombuso welizwe. Kodwa ngesiko lebandla lezanu PF akukhulunywa ongamelama. Ibandla lezanu PF lathola izihlalo zedalela eParliamente ezilikhulu lamachumi amathathu lasithupha 136 okutsho ukuthi linganqoba kukhetho lwama-by elections lithole izihlalo ezithoba munwemunye 9 liyenelisa ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi uMnangagwa aphiwe elinye njalo ihlandla leminyaka emihlanu elokubusa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Methuseli Moyo.
Yebo kunzima ukutsho straight away ukuthi uthi ayilwana ngoyo ongathatha kodwa andiba le constitution yabo le structure ngibuma kwabo ukuthi upresident ngubani abasekeli bakhe ngobani uchairman usecretary general okuthiwa singathi mbona bathi top 5 xa ukhala phansi kaMnangagwa kulo umuhadi uvice president ugeneral Chiwenga uvice president kaye ukhayelela ukuthi bonabo bebe yibabase duze ukhangele futhi ngaphansi kulo secretary general ubaba uObed Mpofu ukhangele futhi kulo mama laphana uOpa Mchinguri la useduze kodwa indaba ze succession azijayelanga ukulandela ngaleyo ndlela zingalandela kumbe omnye la athuthe eceleni ungananzile abakhona ababekuzana kudala ababuyela sebabona ababuyela kuzano omayimjuru so awukwazi ukuthi nxa sebebuyela khona phana yena ufika afakwe ngapi njalo ungxameni kunzima ukuthi sibili kodwa kulula nje ukuthi uthi hayi bona abavele bebabamsekelayo yibo abalethuba
khona ubona kulula na ukuthi nxa ibandla lezanu PF kuma by elections azayo lenelisa ukuthola inani le 2/3 majority lingaguqula isisekelo sombuso welizwe ukuba lenelise ukungenisa kumongameli Mnangagwa kuhlandla lesithathu lombuso
nxa ukhangela indaba yama by election lendlela iopposition emingayo indlela abaxabana ngayo owono chamisa labo chabanga sokungenzeka ukuthi izanibe lenhlandla yamaswazi ithole nje ama city avele elelo ngogedla ehlwathathe ingawathatha ke lawo ma city isingaba lakho ukuthi ibone ukuthi silayo i 2/3 ukuvumela ukuthi tjintje imthetho thize ikakhulu ama clause nalawo athi ku constitution umuntu umele be ngu president noma term amabili nxa belesifiso ba babe sebengakwenza so ke ama by election lawa nxa engahamba kusenza nje indlela ukuthi opposition yenza njani so kungenzeka sikuthi izano izitholela ama city lawa.
Hello ke ngumnumzana Methuseli Moyo ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma icingweni le studio 7 ekwabulawayo. Izolo bekulilanga elahlelwa ukutshengisela kusolwa izijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla lezanu PF. Izisebenzi leziphathamandla zikahulumende zifole zisuka emahofisini aweMunumtapa zayabuthana egcekeni le-Africa Unity Square eHarare lapho ezilalele amazwi omsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga yena othi eleZimbabwe selilahlekelwe ngamabhiliyoni amadola edlula ikhulu leMelika US $100 billion ngenxa yezijeziso zenotho lezi. Intatheli zindaba iStudio 7 uMlondolozi Ndlovu besembuthanweni lo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
abakade betshengisela laba bebehlabela bephethe amabhakane lamagwaliba alotshwe amazwi athi izijeziso lezi seziphazamise kakhulu eZimbabwe, ngakho-ke kazesulwe ngokuphangisa. Ekhuluma embuthanweni owe-Africa Unity Square, uChiwenga uthe izijeziso lezi ezabekelwa eZimbabwe ziphazamisa umnotho welizwe, isimo sezibhedlela, izikolo nokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
The sanctions on Zimbabwe are thus illegal, unfair, and a violation of our sovereignty and right to self-determination.
Izijeziso zomnotho ezabekelwa eZimbabwe azikho emthethweni, kazihambelani lokuzibusa kwethu, lelungelo lethu lokuzibusa.
Bebe kule mbuthano efanayo endaweni zonke zelizwe kobulawayo uZulu ubefola ekhokhelwa ngumphathi ntambo obona ngomsebenzi wedolobho leli, unkosikazi Judith Ncube. Kube le mbuthano efanayo ezabelweni zonke zelizwe ikhokhelwa ngabaphathi ntambo bakahulumende. Omunye obesembuthanweni lo, unkosikazi Sekai Kadande, uthe izijeziso zombuso welizwe ziphazamisa kakhulu uZulu weZimbabwe, esithi indubo zelizwe zibangelwa izijeziso lezi.
Izijeziso zenotho esezihluphile abantwana beZimbabwe, sebethwele nzima nje, sebekhathazekile ngalolo lutho olwezijeziso zenotho. Khathesi sibuthene njenge singathi ilizwe, abantu jikelele, iZimbabwe lesadali sikhathazekile. Ukubuthana esikwenzileyo okwakhathesi, sibuthanele ukuthi kungabe kwakufakayo lokho kuyinto kungekho emthethweni, kungaphuma yini, kumbe bengakukhipha yini, singazi ukuthi bengakukhipha ngendlela yiphi, ngokuthi mthwakazi sethwelensi.
Lokho kusekelwe ngosokhulayo u-Elias Dube othi izijeziso lezi ziphazamisa ukuthuthukiswa kwelizwe.
Sizobambana kanye labanye sisithi siyalwisa ukubekwa kwama-sanction. Thina sithi hayi, ama-sanction amelanga abe khona, ngoba thina sesizaqeda isikolo lapha, thina sifukuba le misebenzi yabe isibhadala, sifukuba lama-business ethu abe sibhadala kahle. Kodwa nenxa yama-sanctions lawa ngeke sikhone ukuthi sibe lama-business aphumelelayo, ngoba ama-sanctions akhona, but singakhutshelwa ama-sanctions lawa siyaphumelela kanye.
Kodwa incitshi kwezomnotho esebenza lenhlanganiso ye-Economic Forum of Zimbabwe, umnumzana Godfrey Mlotshwa, uthi ukumele uChiwenga lohulumende babhekane lokuningi okufana nenkohlakalo, hatshi izijeziso.
Singakhangela umkhonomi wethu usudabukile, singathi informal economy, kulabo golide, kulabo lithium, kulento ezinjalo, kulamanye amazwe anjengabo-Cuba athola ama-sanctions abangelalutho. So mina kimi singathi silama-sanctions, kodwa abanye abantu bahamba besiyothengisa igold, labo bani bethengisela uzibani bani kubo-Dubai. Yikhonsithi indaba yama-sanctions kayicacanga kini.
Lokhu kusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Osalo Siziwa. Njalo abasekeli bebandla leZANU-PF bebethe gwaqa esigodlweni sommeli weMelika kwele South Africa ePretoria, betshengisela ukuba izijeziso zomnotho ezafakelwe leZimbabwe zesulwe. Ilanga lanamhlanje labekwa ngumanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika owe-SADC ukuba libe lilanga lokutshengisela ububi bezijeziso zomnotho ezabekelwa leZimbabwe. Abenhlanganiso zomanyano owe-SADC lowe-African Union labo bethule imibiko yokusekela isinqumo sokuthi izijeziso ezafakelwa eZimbabwe zesulwe. Ekunanzeni usuku lolu olwe-SADC Anti-Sanctions Day, umgcini sihlalo owe-African Union umnumzana Moussa Faki Mahat uthe uyasekela isicelo sikamgcini sihlalo we-SADC umongameli Joao Lourenco wele-Angola esokuthi lezi zijeziso zesulwe. izigodlo zabameli bemelika bilitani la European Union kwele Zimbabwe bebengakaphenduli besipha imibono yabo ngalolu daba ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF umnumzana Julius Malema uthi ibandla lezanu PF alifunwa nguZulu weZimbabwe kodwa liyalela esikhundleni lisebenzisa ibutho lamapholisa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umhlangano webandla lakhe weNational People's Conference ozakwenzelwa eGweru ngempela sonto uzaphuma lezibopho zokuthuthukisa impilo kaZulu. Uma manje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisumele nge-WhatsApp.
Siyabezwa abantu bayakhuluma ngokwenziwe nguChabango. Chabango uyenza into embi. Uyenza into embi kakhulu ngoba ufisela ukuthi iMatabeleland ihlale iphuwa ingabe right. Bese ngisithi laba abantu abalandela uChabango bethole Chabango right. Ngabantu abafana lomuntu othatha ingulube isidakeni eyigezi bese ifake elangeni ithi kahle endlini eyithathi ivaseline izayigcoba uzayithola isibuyele futhi edakeni. Ngabantu abafisa, ngabanye abantu befisa ukuthi iMatabeleland ithuthuke phambili bezikhethela abantu babo. Bona bayaxotsha abantu bafisa ukuthi iMatabeleland ihlale iphuwa. iMatabeleland ayibulawa ngabantu beshoneni. iMatabeleland ibulawa ngabantu bendawo yakhona bencikisana labanye abangikhona ngalo iParliamente kuzanu abafuna vele ife ngoba bona bayadla. Angazi ke laba abakhuluma ngoChabango ukuthi uright. Why bengathi uChabango evule eyakhe iparty bazamlandela bonke abantu abathi right. Bonke abantu beMatabeleland abathi uChabango uright baziyabuya khona kuChabango kavule eyakhe iparty abazasala kwi-CCC besale kwi-CCC ngoba sibona ingani lapha kudlalwa ngabantu la abathi uChabango uright abavule eyakhe iparty ngoba abaningi khona abakhuluma bethi uChabango uright uChabango uright. Angiboni ukuthi baseZimbabwe, angiboni ukuthi ngabantu baseZimbabwe. Ngabantu abafuna ukuwonisela iMatabeleland ngoba amabhuje lanathi angafika emzini sichothoza umuso wangakibo. Ngiyabonga.
Linjani Studio 7? Hayi, siyabingelela lapho emsakazweni lapho siyalibingelela kakhulu. Bonga nje indaba enisipha zona izikhathi zonke, siyabonga kakhulu. Ya, ngithi imphathise lapha ngendaba yako-Israyeli le okuliwa khona lapho maPalestina. Ya, into engiyibona laphana ukuthi masilandela imbali sisiya ngeBhayibheli. AmaPalestina wena indawo leyana baba yibona abazifake enkingeni ngoba ngesikhathi kuliwa Davida noGoliath. Goliath wathena uma singalehlula sizalibusa, nani ngasehlula lizasibusa. Manje yikho sekusenzakala phela khona ngathi babehlula, so fanele bababuse vele, fanele bayithathe igaza libe ngeyabo ngoba babehlula. Kanti uyabona, so bona masilandela imbali eBhayibheli, bona behlulwa. So uma behluliwe sokusho ukuthi amanye babuse-ke manje ngama-Israyeli. Uma beyithatha leyo gaza bayithatha ngokuthi behlulwa isivumelwano sabo ukhokho emuva le bakunanzelele khonokho bona amaPalestina bangabukhali ngokuthi Israyeli wrong bathi bona ibona bathengisa ilizwe labo ngoGoliath. Ya,
Studio 7 hello. Engasiwumane labe mbuluza lamaxhego lama-foreign ayiwona ayi-sanction eZimbabwe ngoba nje manje silamba kuyibo badliwa baqeda lapho bathi inyiko ndeyedu inotongonebeni bayo. Wayebengayitonga ke eMozambique leZambia bezodlela umuntu abantwana beZimbabwe umnotho ngoba nje bezazela ukuthi asibakhona. Akula ma-sanction ahlupha iZimbabwe, ama-sanction yibo bona lobusela babo lo ngafuna uphuma ezikhundleni zendawo zezindlu zabanye abantu befuna ukurana iZimbabwe like ziphaza zabo bangasumanela benze bafe mani njengomgabi wayembhuluze edendi irigweshungu yinini kodwa sihamba phezu kwakhe kuphela nabo kunjalo kuyeza kusasala ngasukuza tshwala
Studio 7 zinjani basakazi bami abathandekayo hayi mina basakazi ngiyakhala ukuthi njengoba kugrawundela abulala abazali lapho ematebheleleni umgabi uzohafa akazange ethanda ukuxolisa namanje nangu umnango wakho awuphethe akafuni ukuxolisa lokho ezenze nganakazi lutho le ndaba liyibona kanjani lingamandebele licabanga ukuthi ukuzwana kwethu namashona kuzohamba mpela kuze kuyefika kuphi ngoba sizwane nabo laba bantu isilonda iso leso esokuthi basivulana abafuni ukusixolisa mina ngiyazi ma uyenza into endi emuntini ma ungasamxolisanga leyo nto angeke iziphele so basakazi asiyiboneni le ndaba imbi kakhulu eyenziwa ngamashona lo mnango wakho uyenzwa kwakho ubulaliswe uzenzela umathanda njengani izimbabwe ngeyakhe kanti akusiyakhe
Studio 7 linjani basakazi abahle okhulumayo ngu-Eni Moyo lapha eJohannesburg bengicela ukubuza Studio 7 njengoba osengezo lo-Calpan Bugenvethi bona akusibona bezana waye besibabhizi ngochamisa umuntu ongalakhozi ukuthi ezimbabwe abantu behlupheke beyekelizana waye bebhizi ngochamisa waye bengabibhizi ngezana abadile nezana ukuqala bengaqeda ngezana bezesize uchamisa uchamisa kalacala kala yabo
Studio 7 sibingelela bonke abantu hayi indaba vele kakhaliphani ngizwile ekhuluma lapha ku-Studio 7 khaliphani umuntu wezanu lo lokho nje nethi ukhulumela abantu besibe emathebheleleni besiqamba amanga esinya kuphela njengo izanu lo lotshisengezo sengezo engafika enexotsha abantu engubani kodwa la umthetho ungenye indlela umuntu uyafumbuka evele exotsha abantu ephalamende evunyelwe ngoba ngabe kuhamba ezanu yikho evunyelwe manje triple C iyala why bengakuyiseli ngoba lo kwenze easy nanti bandla le triple C liyala ngokuthi usengezwa limazi why kuloko kuqiniswa ukuthi usengezwa kumele yazi ukuthi ngwe triple C thine triple C sisichota simazi hayi okunye bantu ake lisenzele into zeqiniso ake lisibone selisenzele into zeqiniso nje akula usengezwa we triple C khaliphani lo la uyawumana lo fundisa abantu ukuthi eqamba manje ethengwe izana imali ekayedla ngoba ngezana yakhe
sanibonani sanibonani stick Hey, minita ngawuvo sumuzi wahade ufana ukumalenga zintaba zindoni isicelo sami nje sinye vo ucela abantu bakithi ngamathebeli bakithi cela sibambane sibumbane kube yinto one ngoba ukungabumbani kwethu lokho siyohlala senkingeni manje siyacabana soda sengeze lokho kucatshaniswa yini abantu beli abaphumalenga cela bakithi abantu bakisizame ukubambana sinto one noma sikhuluma sinto nje into ibe ngoba namanje ngiyabheka le i-opposition party la e-MRP la bayicabana bodwa ihlobo futhi amandebele yini ezoyibumba ayikho nezinto eseyibumba cela ukuthi sibambane sibe into one singamandebele lokho into zethu ziyahamba kahle
injani ku-Studio 7 njani ku-Studio 7 lile litha lithatha ihlangothi lisitsho liqhamba amanga lithatha uhlangothi lithona limkhulumisa uthaba ngwena namhlanje likhulumisa bona wabangani bena futhi khona la khwe lapha ngabe kuthiwa kumbe ngu-SCC okhulumile kumbe ngabe ngumagalela amafu okhulumile kuze ngiva kwenkulumo kamagalela amafu kuzozo njengoba i-Studio 7 ingathatha ihlangothi uthaba uthe ubukhaliphani Bugen uthe kodwa ningihamba ledinga indaba zenu lidinge liqoqele lokhaliphani Bugen emva kokhaliphugen ayekuzuza ukuthiwa njengoba i-Studio 7 ingathatha ihlangothi njengoba namhlanje bengikhangela ukuza kuthiwa i-Studio 7 nje ingathatha ihlangothi umagalela amafuthi hayi zwi hayi ngxaba ngxoze khona kusisi hayi ngxaba ngxoza usasa show zabo lasiphathela witness dube ezofakaza ngendaba zesisi wayengafakazi ngendaba zakhona ngalezezana wayelasitina sithole isiphi isikhundla khona lekuzana ehe njengoba lithatha ithatha ihlangothi wayelingam advise ke umngane wenu uchaba ngokuthi avule yakhe iparty sibone akavule yakhe iparty makukuthi wethu wena uthunywa amacitizen amacitizens la amthumile yiwapi umtsheleni phela amacitizens wakhe nalawo bavule iparty abavule yabi iphathi lokulitha lithatha ihlangothi alithatha ihlangothi bantu be-Studio 7 silithembe kangekali yasidisappoint
awu sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Jemoya ngiyajabula le audio ma ingafundwa siyezwa abantu be-ZANU PF bakhala ngama-sanction ukuthi akhitshwe thina sihlutshwa yilaba abantu okuthiwa bathumba abantu beqeda bebajova iJackson ngokutshengisa ukuthi iZimbabwe kayikhululekanga tili lokhu isanida more ama-sanction ebantwini be-ZANU PF
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngempela iStudio 7 kayisekeli hlangothi, siyabonga. Kwezemelika, amapholisa athi kulabantu abangamachumi amabili lambili abadutshulwe ngomunye umuntu wesilisa esigabeni semain izolo ebusuku bafa. Umuntu lo ubelokhu engakabanjwa ngesikhathi sisiya emoyeni. Kulimele abedlula amachumi ayisithupha. Akwazakali injongo yalubaba kodwa imbiko isitholwe ngamapholisa ithi engaba ephambene ekhanda njalo ngumuntu oqeqesha abantu abafuna ukusebenzisa izibhamu. Kolunye udaba, ibandla lama-Republicans lize lakhetha umnumzana Mike Johnson ukuthi abe ngusomlomo wedale. Uhlelo lokukhetha usomlomo luthethe isikhathi eside ngoba amalunga ebandla lama-Republicans abengavumelani ukuthi kukhethwe bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, ama-Republican okuyiwona ale majority ku-House of Representatives yiwona alelungelo lokuthi akhethe usomlomo wedale le-Congress. Bona ngokwabo ababambananga, sabona even i-vote yokuqala kuvotelwa u-McCarthy bavota kayi-15 besehluleka ukuthi bavumelane ukuthi u-McCarthy nguye abamfunayo. Then sibone after ukuxoshwa kwakhe u-McCarthy bezama amanye ama-Republicans afana labo Jordani, labo Scalise, bonke labo behluleka ngoba ama-Republican awabambananga. Okunye futhi esikubonayo ukuthi i-influence ka-Donald Trump inkulu kakhulu ku-Republican Party yanamhlanje. So abantu abaningi baya ngokuthi u-Donald Trump ufuna ini ngoba besazi ukubana ama-constituency members abo amaningi baku-camp ka-Donald Trump and therefore ukuthi bathole ama-votes makuthi isikhathi sokuvota sesifikile. I-record yona leyo ukuthi ubudlelwano babo lo Trump bukuphi le ndawo buzowafecta ukhetho lwabo. Ngakho-ke that's why sibona besehluleka ukuthi bekwazi ukuthi bavumelane. So ukukhethwa kuka-Mike Johnson lo omusha owase-Louisiana kutshengisa ukubana I think ama-Republican agcine bona ukuthi hhayi ngcono-ke sivume sibambane kulolu daba kubekele phambili ngoba umsebenzi we-house bebezoblenywa kakhulu if i-house ingasakhona ukwenza umsebenzi wayo, especially kuma-bills azayo la afana lo ukuraise i-debt ceiling. Siyazi ukuthi mhla ka-November 17 iya-expire i-debt ceiling, bekuzonidakala ukuthi kube lo speaker ukwenzela ukuthi ivoti lenziwe. Singathi nje umsebenzi owe-Congress ubumile ngokungabi khona kuka-speaker.
Yena umnumzana Mike Johnson lo okhethiweyo ubona ungani ngumuntu ozenelisa na ukuthi aqhube khona okukade kusenzakala ukuphathisa amazwe afana le-Ukraine kunye le-Israel?
I-record ka-Mike Johnson ma kusiya odabeni lokuphathisa i-Ukraine ayikho nhle i-record yakhe. Ngumuntu osevote I think kulama-votes amathathu adlulileyo lapho ade bevota khona nge-funding. Siyazi eyokugcina i-300 million i-vote ade belayo e-Congress uvote u-Johnson uvote against ukuthi imali le ithunyelwe e-Ukraine. So yes, sikhangelela ukuthi kungaba yi-problem enkulu kakhulu ma kuzobuya isikhathi sokuthi kuvotwe ekuncediseni i-Ukraine. Ngingazi njalo ukuthi ma kusiza ekuncediseni i-Israel ukuthi umi kuphi u-Johnson, kodwa siyazi ukuthi ekuncediseni i-Ukraine ngumuntu obengathi akasupport ukuthi i-America iqhubeke ke incedisa iUkraine ngezimali ukuthi lisane leRussia. Kodwa simzwile mayikhuluma labentatheli bendaba esithi kuqakathekile kakhulu ukuthi uVladimir Putin engawini kumpi yakhe le ayiqala leUkraine. So makuyukuthi uthi uVladimir Putin akumelanga awine, silethemba ukuthi kusho ukuthi maso kufika isikhathi sokuthi iAmerica isupport eUkraine ngezimali, uJohnson uzovota kahle ukwenzela ukuthi lokho akushoyo ukuthi uVladimir Putin akumelanga avunyele ukuthi awine kufezeke.
Olo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo ebesikhuluma la ecingweni eseVirginia khonapha kwele Melika. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past 7 silazwe ezinye njalo.